Sibonge ke u Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 27 Mpandula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izigaba zebandla leMDCT zikhetha umnumzana Love Momoyo ukuthi abe ngumsekeli kamongameli webandla. Thiyani Ndlebe.
Nalo sibili njengoba ngatsho eveni ukuthi nakobulawayo iCongress yethu sisaqhida njalo uzabe isikhokhela baba uMathenhlalo kuprovinsi.
Isizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zikhala ngemali yokubhadala amaphemithi.
Lokho sikubona ngoba bakhona asebehambe bakhiphe imali ezifika ama-3,000 abanye ama-7,000 befakelwa incwadi zomgunyathi esingathi ngolwasenzi ngama-fake permit.
ELiNamibia selivalele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingasangeni kulelo lizwe njalo lezizalwane zaleli lizwe ukuthi zingayi eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ezinye izigaba zebandla leMDCT sezikhethe ukuthi umgcini sihlalo webandla umnomzana Love Momoyo abe ngumsekeli kamongameli webandla phambilini komhlangano weCongress ozenziwa ngenyanga ezayo. Izigaba zaleli bandla zelizwe lonke jikelele ezilithumi seziqalisile ukukhetha inkokheli ezagcizelelwa ngomhlangano weCongress owenyanga ezayo. Abazi ngokwenzakalayo ebandleni bathi umongameli usekhethiwe yizigaba zonke ukuthi abe nguye umnumzana Tswangirai. Kuthi umnumzana Love Momoyo ubikwa esekhethwe ngezinye izigaba. I-Studio 7 yehlulekile ukuthola imbiko yokuthi ngeziphi lezi zigaba ezimkhethileyo. Kuthi isikhundla sokuba nguNobhala jikelele esasifuna ukuqunywa amandla kodwa kwehlulwa kubikwa kukhethwe ababili umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Douglas Monzora. Sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leli kobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe ukuthi isigaba sabo sona sikhethe bani.
Njalo sibili njengoba ngatsho eveni ukuthi nakobulawayo iCongress yethu sisaqhida njalo uzabe isikhokhela baba uMathenhlalo kuprovinsi. Nje kuyo lali weekend siyabe sikonfirma nje ukuthi simkonfirma ukuthi uchairman weprovinsi yakobulawayo. Kakudingi nje ukuthi nangeCongress lize libe khona into ekhona sesikwazi ukuthi ukhokheli weprovinsi yakobulawayo uMathenhlalo.
Abanye ke
Ida sitshintsha ngakangako i-structure yethu yeBulawayo Province phose bonke labana adule ngamamembe e-province babe khona. Ngaphandle lapha sesilobaba uGordon Moyo, sesilobaba uMathenhlalo. Kuze kubuya njena kusecretary ngizwa lokhu bekulisa ukukhanya ku-Desmond Makhaya. The treasurer bepiliku yamaubaoni. Nami u-organizer uMnawayo ngikhula phakathi. The pink is just like that. Nabanye kunabo kusukela yonke nje kuse abadinga ukuthi iCongress ayitholi utomi ithi nje upresident uTswangirai upresident we.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga umsekeli kanobhala wezokuqoqa inhlelo zebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazwa inani lemali ezafunakala ukubhadalela amapermits okuhlala lokusebenza kusemthethweni kulelo lizwe phansi kohlelo lwespecial dispensation oluqala ngenyanga ezayo. Kufunakala imali edlula amaranda ngamakhulu ayithoba minwembili i-R870. Kodwa umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, umnumzana Ngqaba Nicholas Mabhena utshele iStudio 7 ukuthi imali kayinengi kakhulu nxa kukhangelwa ukuthi kulabanye ababhadala imali enengi ukwedlula leyi befuna la maphepha ngudlu.
Bakuzwisisa ukuthi 870 yeyimali abayenelisayo ukwenza ukuthi bavuselele amaphemita abo. Lokho sikubona ngoba bakhona asebehambe bakhiphe imali ezifika ama-3,000 abanye ama-7,000 befakelwa incwadi zomgunyathi esingathi ngolwasenzi ngama-fake permit. Kanti-ke njalo nxa sikhangele incwadi lezi ezingama-normal permit ziyi-1,350 rand. Khonapho kuyabe kumele ukuthi wenze lo ama-medical certificate ukuthi uhambe uyehlolwa kodokotela othawula mkhuhlane. Ukwenza lokho kuyakukhosta maybe ama-600 rand.
Kanti ungachasisela abalaleli ukubana nxa umuntu asithi uthethe ulabantwana ukuhamba njani?
Abantwana nxa kade bevele bengelazo lezi ncwadi ezithi nama-DZP bayavunyelwa ukuthi ubafake uba-applyise kulawo ama-normal permit bangene kuwe. Kodwa bona kababi lama-special permits, le Zimbabwe special permit, baba lawa ama-normal permit. Sebengathola mhlawumbe incwadi zokufunda mhlawumbe umama efuna ukuzosebenza laye, kumbe leyo kuthiwa company bounce laye athole yona. Kodwa kabatholi ngaphansi kwe-special permit, bayenza khonokho okwenziwa ngabaningi ama-normal permit ukuthi bawa-apply. Kodwa lawo ma-permit lawo bayanelisa ukuthi bewa-apply bekhona lapha e-South Africa. Kakudingakali kakhulu ukuthi baphume lapha e-South Africa bahambe baye eZimbabwe baze bazithole incwadi zabo bese bebuya e-South Africa. Bayakwenza lapha e-Goli ukuthi uya-apply khonokho kwenziwayo online bese bekubiza ku-interview. Kodwa kuyabe kufuneka kuyabe kumele ubuye le ncwadi zakho zonke ezitshengisa ukuthi lichadile, nxa lichadile ukuthi ubaba sichadile, abantwana kufuneka ama-birth certificate abo, kubonise kube le ncwadi ezisekelayo ukuthi umntwana ngumntanami.
Alo-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eyeZimbabwean Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhonale eJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo afana labo South Africa zithwele kanzima ngoba umumo ekhaya ungamanga kahle. Okwenza lokhu kube nzima yikubana eZimbabwe inkokheli ibisithi konke sokulungile uZulu engaphenduka, inkokheli efana labakhokheli be-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa ke sike uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esikhona ngapha ekwelemelika ukuze sizwe ukuthi kumi njani.
Kwakusiba lula eminyakeni leyana ka-2000 to 2005-6-7 because ngesikhathi leso eZimbabwe into zazingamanga kuhle in terms of violence and so forth. But kwakhathesi uhulumente we-America ubone ngane eZimbabwe sokungani sokuthule. Akufela kuchayana, akufela kubulawa kangako. So ukuze uthole amaphepha okwamanje nxa ungelawo indlela yakhona isingani sisiba nzima sivaleka. Abaningi abangela maphepha abakwenzayo kungukuhlala becatshile bengabona umthetho, bona amapholisa azama nabo kunzwenga bacatshe. Amaphepha abo ababewaphiwe kudala besafika asaphela asa-expire asasebenzi njengamalayisensi. So ukuthi ukwanise ukudrive imota awusakwanisi ngoba ungabanjwa uboshwe. Njalo isengukuthi uhlala edolobheni liphi, i-state iphi, kezi insuku ungabanjwa ngumthetho ipolisi likubuza ilayisensi bayakwanisa ukuhle bali-check-e ukubana kule mvumo na yokuhlala e-America. Umhla kutshele khonapho ukuthi wona ula mvumo okuba lapha e-America ngicela uphume emodeni sengukubopha sengusejele ukuzithasa ukubisela kini eZimbabwe.
Ye, mase sikhangele njalo abantu abaningi abangani baphakathi kwenkinga leyo ngabantu abalaba abafazi kumbe amadoda aseZimbabwe. Kambe pho manje kuphile kanjani khonapho?
imichato sisiqhamuka abantu sebeseshukana ngenxa yokuthi omunye sesilapha eAmerica omunye usele eZimbabwe. Abaningi sebona ukuthi sengihlala iminyaka elithumi ngingedwa ngapha eAmerica, umngane ngamthiya ekhaya, ngcono ngidinga ngenye imuli lapho. So sebeqhala seziyimuli le ngapha eAmerica. Abanye sebehle bekhohlwa izimuli abazishiyayo ekhaya. So ayisiyo into enhle nxa sesikhangela ukugcina izimuli kuhlangene.
Yes, sizwa njalo ukuthi abaningi baphila ngokuthi baboleke isikwelede lapha kukhanya kuyakhathaza kakhulu. Kume njani khonapha?
Yes, iAmerica ivele i-economy yayo isebenza ngezikwelede. Uhulumende walapha yelayo isebenza ngezikwelede. So sonke nxa usula kumele ukwanise la ukuthi uphile kuhle, uthole izikwelede zokuthenga imoto enhle, indlu yakho enhle, ifurniture, mbenikini okufunayo ngesikwelede yakuthola. But lapho esiphambanisa khona njengamaZimbabwe silathi sesigijime sangena izikweleti singakhangelanga ukubana ngiyakwanisa na ukuzibhadala ezikweleti ngemali engiyitholayo nyanga ngenyanga. So abaningi sesihlala sibalekela abantu bezikweleti basidinga emsebenzini ezindlini efuna imali zabo. So sokungani sokuyasiphambanisa ezinye ukuncedisa emakhaya eZimbabwe siyabe sokuhlupha futhi ngoba sikhangele ukuthi kumele ngibhadale ezikweleti lapha e-America, kumele ngincedise abanye futhi ekhaya kusiba.
Hello ke ngumnumzana Dumapi Mema isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele South Africa ubexoxa ke ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Uhulumende wakwele Namibia uthi izizalwane zeZimbabwe akusamelanga zingene elizweni lakhe, njalo izizalwane zakwele Namibia lazo akusamelanga zingene eZimbabwe kulandela imbiko yokuthi kulabantu abalikhulu abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane we-Ebola eZimbabwe. Umphathintambo wezempilakahle weNamibia umnumzana Richard Kamwe utshele intatheli zindaba ngapha kwele New York ukuthi bazakhangela ukuthi umumo usuguqukile na kumbe hatshi ngemva kwamalanga angamachumi lane okuyiwo athiwa umkhuhlane we-Ebola ubonakala ukuthi yiwo oyabe kumbe hatshi oyabe bambe umuntu ocatshangelwa ukuthi ulawo. Okwamanje sendichiya ke ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Namukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Lamuhla silo Senator Siphiwe Ncube wakoVulawayo ukuthi asixoxele ukuthi kuyini akwenzayo njalo kuncedisa njani labesifazana. Siyakwamukela kuhlelo Mancube.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo labesifazana.
Siyakwazi ukuthi lisebenza labantu bonke. Kuyini eliyabe likwenza lapha?
Umsebenzi wokuba ngusenator kuyafanana ngoba ukusenator kwehlukanisa izindlu ezimbili eziseparlamente ebizwa ngokuthi upper house i-senate. Kodwa ngilunga ledale leparlamente kuyafanana nje ukwehlukana kwezindlu ezishiyeneyo. Niphakathi kwe-constituency ezilama-members awe-National Assembly ayiwo abe elama-constituency. Nxa usebenza usebenza ucela ukuthi usebenze ngoba angithi uyakwazi ukuthi sikhuluma ngokuthathelwana kwe-power. Kodwa-ke kanye njengaba lo hlupho olukhulu nxa ngilakho engisithi ukukuncedisa omama kabangizimbeli amalunga edale lephalamende engisebenza nawo. Kuya ngokuthi kulani engifuna ukukhuluma ngincedise ngakho omama.
Abesifazana babuya yini emhlanganweni yenu?
Imihlangano esiyenzayo thina isikhathi esiningi kubuya abaqondana lephathi yethu. Omama bebengakazi babe layo indlela yokuthi ikakhulu emadorobheni bebesehlukana ukuthi lo ungwaliphi bandla lo ungwaliphi bandla. So nxa sihlangana isikhathi esingakwazi ukuzwa umhlangano uzafica ukuthi uhlangana nabomama abephathi yakho. Abanye omama esigabeni bebengakazi bezi ukubana bazuza usizo kumbe bezwe ukubana singabancedisa ngani.
Kuyini elikwenzayo ukuthi omama bebone ukuthi lanxa engowezana uPF engowe-MDC yiphi kumbe engowaliphi bandla kumele laye abuye ngoba hlupho ezikhathaza umama zijayele ukufanana.
Abenelisa ukubuya abakhululekile bababuye sibancedise ikakhulu izinto ezinjengokuthi abantwana nxa bezelwe ezibhedlela ungananzelela ukubana omama abaningi besehluleka ukuthi bathathise abantwana ama-birth certificate. Engomntwana abele birth certificate ngiwazalelwe ekhaya uyehluleka ukuthi azuze i-birth certificate esikolo. Omunye umntwana oyintandane uyehluleka ukuthi azuze i-birth certificate esikolo. Omunye umuntu okubuya kutshela ukuthi kalamali ababuyayo besiza kithi siyabancedisa. kodwa kunzima ke ukuthi abantu ngabalandelela ngamunye ngamunye ubusubancane ama projects sibe labantu bebengakazi babe lama projects engike ngazama ukuthi ngikwenze ukuthi mama ngibazame ukuthi zabangene bajwayene bakhiphe izimali eCDZ ngoba iCDZ ibinika imali kodwa uhlupho lukhulu esihlangana nalo omama bangayikhipha imali anga bavula ama accounts abo ngama $10 ngoba sasikhayela ukuthi badile imali yokuthi baqashe ama projects kodwa uzumama ukutshela ukuthi yona le imali yokuthi nxa sengihambe ngayibhadala ebank kuzafunakala icollateral indlu yomkami istofu ngesomkami ikhabothi ngomkami bahle besaba umama besabe bekhathala so yikho besuke kusikhathaze kakhulu ukuthi bese sithombe ukuthi khona lokho esiyabe silakho okuncinyane okokuthi lapho kulohlupho khona ikakhulu intandane ngiyengazama kakhulu ukuncedisa intandane kwi-constituency ngancedisa abantwana ezikolweni abadinga ama-uniform abadinga ama-school fees abantu akade bengenelwe ngamazi ezindlini enkulumane abantu akade betshelwe yizindlu khona phana esigabeni yikho engingathi sibili ngikwenzile lokho ngiyakwazi ukubana hhayi lanxa ngihamba ngiyangizithayisa sokubana uhlupho akade lwehlelwe ngabantu kungasibomama kodwa esigabeni ngizamile ukubancedisa lapha nalaphaya
sesikhangela laphana omama abehluleka khona ukuthi belethe lokho okuthiwa yi-collateral emalini yebhenki omkabo ababavumeli yini ukuthi besebenzise impahla isemabizweni abo
lalo omama abashe bacabange ukuthi ngiza kuhluleka ukubhadala nxa sengihlulekile ukubhadala engazange ayecela kumngane yena sazitela ukuthi kangilalo utho lokuqalisa ahle esabe ukubana abuye kumbe ayecela kumngane futhi bengifisa ukwenza lokhu nalokhu nalokhu kodwa besibuya lama-ideas atshiyeneyo ukuthi omama nxa lifisa ukwenza ama-project singalincedisa lapha lalapha uhlupho belusuka novali yikho khona ukuthi ikakhulu omama babesisa ukuthi nxa wena selokufake esikhundleni ngikhuluma ngalaba engisebenza labo ngingakhulumi ngi-community as a whole ababuyayo engibajayeleyo babe befisa ukuthi wena nxa ule mali ubaqalisele iproject kodwa ke iproject ungabaqalisele nxa ubaqalisele iproject abangayithandiwe kumbe nxa beqalisile bevele bengazimiselanga ibisisehluleka ukuthi iphuthe ngendlela efanele besingaba-encourage ukubanika izimali besifisa ukuthi baqalise ngakho khonokho okuncane ukuthi bangakhipha imadlanyana encane ama-$10 ekuqineni kwakho konke bazaphutha sebelolutho baqalise mbijana mbijana ukuze bazihakamise bona bodwa
umbuzo wami wokugcina sesikhangela lapho ebantwaneni wawubancedisa ngani ukuthi bezuze imali yokufunda kanye lama-uniform
abantwana anzange anibanika imali yokufunda kodwa kunabantwana abalithwana engingababala engike ngabadingela ama-uniform iproject yona leyo yokuthi ngibadingela ama-uniform ziyama ngenxa yokuthi umumo welizwe kungamanga kuhle izinto bezingaphuthi ngendlela kodwa ngangi-identifye ama-primary schools aku-constituency angu-13 ngibala inkulumane ngibala lenkosi ukuthi abantwana abazintandane hambe ezikoleni zonke nganikwa ngamatitshala amabizo abantwana lama-sizes abantwana ukuthi bathengelwe ama-uniform bazuze ama-uniform kumbe bazuze izicathulo kumbe kuna bakuzizileyo kayisazanga yaphuthwa ngoba yaphuza ukuqalisa yaqalisela isiphakathi ithemu yokuqala yasiphela kodwa ngifisa ukuthi ngesithembiso engangisenzile ngiqhubeke ngenelise ukunika izikolo abantwana abangu-5 ngoba ngangikhangelela ukuthi ngesikolo ngesikolo kube ngabantwana abangu-10.
Ayisibongile ukuxoxa lawe ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli
lapho-ke balaleli besixoxa lo Senator Siphiwe Ncube wakoBulawayo obesixoxela ngomsebenzi wakhe asidibaneni njalo ngesonto ezayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami owena usithandekile Mhlanga
sibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane kwezemidlalo ke lamhlanje ke sikhangele imidlalo yenkezo ye-Premier Soccer League ezadlalwa kusasa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe iqembu le-Highlanders lona eliphakathi kodubo lokungadlali kahle lizanqikilana lele-ZPC Caribe enkundleni ye-Huddersfield kuthi iDynamo sizadibana le-Shepvani Mine enkundleni ye-Rufaro i-Triangle yona izadlala le-Harare City enkundleni ye-Gibo hayi siyabonga isikhathi kasavume besiqhubeke sisonke igama lami nguChris Gande lilale
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.